sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Jana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi sihambile number 2 kamandama mine disaster memorial site namhlanje. Mhlambe nje ngingumuntu nje oyisizana sewange, siyakhumbula nami kala ile department ye wange kurele company ilungisile selela kade baningi lonyaka ukudlula eminye iminyaka yonke ezizileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu-PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba, kodwa udaba lwethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo, umnumzana Michael Gora, uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
The total number of votes is that umama uMahlangu yele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, oyed ballots isibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi, sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolu beluvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula, so iPhumula ibe labantu ababili akade befuna ukukontesta, akade befuna ukuncintisa khona ngale, ubaba u-Albert Mhlanga nomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube nama-primary elections mhlaka 3. So ama-candidates wonke we advise about this primary election, kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abaku-ma-structures e-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Unzima sibili sibonile ubunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu ezintando ukuthi ngibasole kakhulu mase nje kangela ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni ndinot ku MDC Alliance I was the only woman in me at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basonde ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belolokhu bebangumsindo kungakhanyelwa ukuthi bayenzani. Kathesi kunje mase kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abakomplainayo, how many abalimeleyo, how many abanje.
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ivandla limxwayise ukuthi engakhulumile intatheli izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uStanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 eKamanda Mama and Disaster Memorial Site. Namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami nokukhala ngile East Department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libanengi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo. Bekukuhle kakhulu sibe kuhambe ebaleni. Yabena ama-groups achilo like ovulindlela aba-local group from Wange was providing entertainment amapholisa ekholiyari abandle ezekholo like omethodisti bekhona angesingeni bekhona la nika i-entertainment ade kukuyo
kuyina okwade kumqoka lamhla njalo bebekhona yini amabandla ezombusasa
bekulabakhulu bephathi yezanu p f ngingathi kusuke kwa ngani ngani ngoba i-recognition of other political parties was not done. Kusuke kwaba ngani into yezantu ngoba kunabakhulu bezanu p f ade ibhuthisana bobodwa kubuye sethekeni kuthiwa umkhulu wama-veteran kuthiwa Mthemalanda usithi uthunywe yena ngupresident umnangagwa. So yibo kusuke kwani kwaba nesolo kaukuthi hhayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into yephathi yebandla yeza siyakwazi ibandla libuhlwe kwakathesi kodwa siyana phela isibilo abantu bonke bayakhala ungakunanzelela labantu abanyangu-427 ababhubhayo abasukeande basuke emanawe basuka e-South Africa basuke e-Namibia nje abantu bonke abasenize emayini ngasiwo bezanu p f. So ngaloku suke kwakani kwalahleka mpijeda kwaloku kuthi hayi kumele kuhlolishe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lela bengafuna ukuyenza kani ngezanu p f bazayi-abandona yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe sonke wanje sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi ade bekhona. Umbuko it was touching kakhulukhulu especially kule ngoba ihlahlele abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era icharusatshela kudrama ikhobo drama ikausarafila uthi sithwele kanzima. Ya ngike ngabona ubaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo ubaba abanye sele geleza iyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka kona phaka kushrine. Ya it was a touching moment kwakungakho lula especially sebekhuluma kuyakuthi kwasuka kohamba njani bazaba bazokho izinto ukuthi babajese kwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefide ekhona yayiyiko ngaleso sikhathi ukuthi ingxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo wasizakala abanye bantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi bakhulume besaphila.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka 6:30 ekuseni kusasa kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iwange Central edalele ePhalamende.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezano PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele ePhalamende kanye namakhansile ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 13 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulumbuthano iningi labo okukade kungabasha bezanu PF, umnumzana Pupraito Galrepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba, echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundisira nokurova bamwe vamunangagwa vanoti kwete. Isu tinoda unyararo, tinoda a peaceful election. Tinonyanya kuti vanhu vaite noise.
Abakholwa ngokwethuselana langodlakela, umnangagwa uti hachi. Thina sifuna ukhetho olulokuthula. Okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa, kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Kwiminyaka emihlanu edluleyo, abazange bekhulume ngezeki, kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho. Babekholisa ukudla imali yePhalamende. Bebekuhulumende iminyaka edluleyo. Bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufona bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo labo akade bezifunela izembatho zebandla leli hathi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becasulwe ukungatholi izembatho zebandla umnumzana Peter Mpofu.
Ya kwakuthi anisola ama t-shirt tingaenda wose kuti sina ama t-shirt zakaita vamwe. Tola kuti kungotekese
abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile besithi ibandla labo leZANU PF lizanqoba umanyano weMDC Alliance okhekelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri sakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anorakasha vamunanga
singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe ingaphi i-1.8 million ayiphiwa umkhulumeni ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangabi usejombile asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZANU PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZANU PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela imkhuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhlaka 30. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Gibson Beck.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentatheli zindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe o-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika la ikweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Namhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mihlakayifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akulalapha engingaqala khona, usukela emgwaqweni, imgwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini, singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzise okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhanyela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho.
Abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ikuhlanzeka kwalo. Wena ukubone njani?
I-Washington DC ungamangala. Okokuqala ubona inhlabathi, awuboni tshani, awuboni phepha. Abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu. Kungabi kusigaba esiyiso esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani. Kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili. Umuntu lo mansempala wabo kuthi ukuthi bahlangene kutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe.
Kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka?
Abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoyenza umuntu aze aziphathe kangaka. Uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela. Kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera. Kodwa ke uMansempala yena kade ngabi lenhlelo evinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha.
Bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini baphi impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawo
kakhulu umuntu wakhona nxa umbona ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lenqondweni yakhe lalapha lala khona lalapha imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe.
Manje nxa wena ukhangela ubona ungani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho usokule lizwe elinjengemelini?
Okwesikhathi kunzima sibili ukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hayi sesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu.
Umnumzana Mihlaka Ifani Ndabambi Ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekhonapha eWashington. Yebo sesifikile isikhathi sokhetho njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980 lobanje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla lezanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla lezaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla lezanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhube ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka 2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tsangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka 1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla leZanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka 8 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional, ama regions aba ngama constituency ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani izaphi support eMathebeleleni kuphela, izani support eMashonaleni kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba nokuyi manipulation to portray izaphu as a minority party and izani as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hambe khulume sithi kule free and fair election ezaba khona, hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one, abantu bakhe abayimpozayo laba fakileyo after ikhulu iningi labo badliwe nje emasouth badliwe bonke. Two, ama numbers abantu abaparticipate kuma-primary elections lesazi okwenza ngo-2013 aphansi okutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla leZanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansila, kodwa ibandla elibusayo beliqalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusithi emakhaya bekugxile kakhulu iZanu PF ngaphandle kwaseMathebeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo, wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13, 12, 13 lokhu wawina wonke lakhathesi wabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epartini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu obuthize. So omama izinto zenu ngabazikhulu.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.